umbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lobudlwangudlwangu, ukushaya kwabantu, ukushiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izami siqalile manje umsebenzi wabo ukuhamba behlukuluza abantu, beshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kangiboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sizithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzakumele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlayisane phansi sikhulumisane. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezanu ukuthi hhayi sebekhathele abasafuni ukuma.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngokungathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu intsha abathi bona ukuya ekhethweni ukuzidlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lowo uhulumendelo okhona ibandla lele libusayo ngithi mhlawumbe singaze linqotshwe njengoba seleke latho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli likhulele umvobho. Kungakho abantu basuka badlangale endaweni ezinjalo lokuthi ngike kakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 ngakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho lukamongameli lokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akulamehluko obakhona ngoba sizaqhubeka silokhu okubuyezakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibe sitshaywe ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani, kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona. Kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ngani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe kuphakathi kwedolobha abantu abathi beqedile esikolo kabafundi esibhedlela basezisifa isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sibhubeke izizalwane yenza umathanda phezu kwethu, hhayi asihlabeni ezindlini sikele kuyafuda. Ngiyakutshela ngokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza uthetho lolu ungazwaba nomuntu wesabayo, ngoba lokhu ukuthi saloke sikhale ukuthi izani yenza lokhu izani yenza lokhu yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuzokwini nje wase sisifa sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona yini iwantile emandebele lasimbala nge-Gugrawund, kodwa lokhu izani yangenayo kayikaziwini ebulawayo noma kathesi bangenile ngokuthi kazange sibambe ukuphethelwa khona kabakanye. Siyasibatshengisela ukuthi hhayi nanxala sibulala nge-Gugrawund asifuni ukuthi siyipilise ibuzo kenxa sikwanisa ukuyikwenza imandabeleni yonke iZimbabwe yonke esakwanisa ukuyikwenza ngoba nxaso siyekhithela khona iyabuyedwa. Njalo akumele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo nabantu abahola imali yethu ngoba bahola imali yethu ye-tax izisebenzi zethu kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla nokuthi thina lisebenza kithi kumele ligcine thina akuyigcine umuntu okutshentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho okwenzakalayo kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu efika isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona, amanyana futhi ebeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo isuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ngasabi khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswankerayo izakuthi njalo eqinisile athi mina ngimengi labantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi uthume phezulu kwalokhu abakucabangelayo bona abantu abakufunayo na.